noma nje amazwe afana le South Africa kanye le Zimbabwe esekethise iziqondiso zokuvalwa kwelizwe emzameni yokuvimba umemetheka we-COVID-19 ngokuvula imincele eleBotswana lithi abangena elizweni bazaqhubeka bevalelwa bodwa okwamaviki amabili kuma-quarantine centers kuyindlela yokuvimba umemetheka kwaleli gciwane. Abavalelwa endaweni ezitheneyo bebodwa ku-quarantine kumele behlawule ingxenye yendleko yokugcinwa endaweni lezi, kukanti urhulumente weBotswana ukhipha enye ingxenye. Umgoqo lo ulakho kwenqabela iningi labeZimbabwe ukuthi bayehlaba ikhefu balehlobo labangani ekhaya. Umnumzana Sifa Sithuma ohlala eHabron uthi isifiso sokuya ekhaya ngesikhathi sekhefu lekhisimusi sikhona, kodwa kukhona okubakhathazayo.
Ya, indaba yamabhoda leyi it's long overdue, so kumele ilungiswe. Abantu abaningi lapha sithiwe izihlobo, kuningi okonakeleyo emakhaya, okokuthi ukuthi kuphela umnyaka nkosi belapha la ngo-December, mbona ngathi vele kungaba into enzima kakhulu.
UJuma uqhubeke esithi udaba lokuthi abantu bavalelwe endaweni esifanele emahoteleni belinde impumela yokuhlola ukuthi abala COVID-19 layo iyabaphazamisa kumele ikhangisiswe. Uthi kungaba lokufohlela elizweni ongekho emthethweni uma umthetho ingayekethiswanga.
And then enye into futhi engibonayo ezaba yingozi xa kungasavulwanga amabhodi, ayisibo bonke abantu abakuleli lizwe abadlula kuRamakhwebane, yabona, kulabanye ababuya ngendlela zabo zinjalo zingahlanga, but babuya bafika bayabuyela futhi. And nxa bona kungagcina kungavulwanga, abantu sebesebenzisa ama-routes abo nalawo abavele bangena ngawo, ukusho ukuthi number one indaba ye-testing iyabe ivele isibypassiwe. Akusela muntu uyathestwa engena ephuma or ephuma engena.
Umnumzana Andreas Sibanda uthi udaba lokuvalelwa amaviki amabili olwe-quarantine kulakho ukudondisa inengi elifisa ukuya ekhaya.
Umbiko wokuvulwa kwamabhoda uthakazelelwa ngabaningi, kodwa osekuhlupha kithi thina abahleli kwele Botswana yikuthi nxa usuphendula imithetho elapha ithi kuzamele ungene uhlale ku-quarantine for 14 days uzibhadalela njalo ukuhlala ku-quarantine. Lokhu sekuhlukuluze abaningi, nembuzo isiba khona ukuthi umuntu engahamba kumbe engahambi.
Ele Botswana lona lithi lizaqhubeka likhanyela isimo se-COVID-19 ngaphambilini kokuthisa isiqondiso esiphathalene lalo mkhuhlane. Inani labantu asebebanjwe le coronavirus liya likhuphuka seliphose lifike inkulungwane eziyisithupha, i-5,923, sekubhubhe abangama-20 lanye i-21. Kuqala ngesonto ele Botswana libika ukuba lizavumela izethekeli ezizwa elizweni ngendizamtshina eqhatshiweyo i-chartered plane bezobuka indawo ezitsheniwe ezikhangayo emzameni yokuvimba ulahlelwa imali enenyaka kwamanye amazwe ungaphazamisa umnotho welizwe. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.